Kwangoko, nanti ithu. I-Studio 7 eye Voice of America imanyanela be-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo emangweni wenu. Lezi ngezigoqela ezemvelo lezenjiwayo ezifana lamatshe awe black granite. Hlanganalani lathi kusasa kusukisela ekuseni ku-10:30 kusiya ku-12:30 emini eMthoko Hotel eseMthoko Center eMashonaland East. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le VOA Studio 7. Lingakuthiwa yileli thuba lokutsho imibono ngokwenzakala emangweni wenu.